ukuthethisa umnangagwa ngoba ukukhuluma kube ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala ngoba iconstitution isekelo sethu sombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi iselo sombuso silaso asika nanzi nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somedi ngasisusiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi umantshi ngokwala ukuthi licala likhangile constitutional court uthi ukuthi lundoda ulecala kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi umantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathithi kwakabi lesidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo kwakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba izinduku zikahulumende ukutshaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kamnangako.
Isike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacaleli njalo lapha siyaba sesiphonga ukwenzela nje ngoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala kusangenzakala sibili kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela amalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphumelaye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo uwenza njengalokho esikubona elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki abantu bangakhulumi uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani ngobudlawo wembamba ngamandla ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ukubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha hayi into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi lamandla amasosha lamandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile kodwa hayi kakusela lutho hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.